Esipha ubufakazi edayeli kaMantshi, igqwetha likaSikhala uMnumzana Jeremiah Bhamu, uthe kuqakathekile ukuthi intatheli zindaba zivunyelwe ukutshengisa lokho okwenzakala emthethwandaba ebulenjini be-intanethi ngesikhathi icala leli lithoniswa. UBhamu uthe izihlobo zikaSikhala ezigoqela labo abaphandle kwelizwe lentatheli zindaba eziphandle kwelizwe kanye nalabo abavotela uSikhala ezengeza West bafuna ukwazi okwenzakala edayini lomthethwandaba.
We made an application for the proceedings to be streamed live to the public.
Sicela ukuba udaba lolu lukhitshwe ebulenjini be-intanethi ukuze umuntu wonke aluzwe. Uhulumende uthi udinga isikhathi ukuba cabangisise ngodaba lolu luzaqhubeka kusasa ekuseni.
Uphinde wathi umthethwandaba lapho okuthethwa khona lolu daba kaweneli abantu bonke abafuna ukuba sedale sithi amapolisa agcwele phandle esethusela abantu. USikhala uthi ukukhitshwa ebulenjini kodaba lolu kuzanceda kakhulu ukuba amapolisa engathwali nzima ukuxotshisana labantu. Umtshutshisi kudaba lolu uMnumzana George Manokore uthi uhulumende uphikise isicelo sokuba udaba lolu luphume ebulenjini esithi bazakupha izizathu zabo kusasa. Kusenjalo uBhamu utshele umthethwandaba ukuba kabathokozi ngamaphepha ecala likaSikhala abaphiwe kuviki edluleyo icala seliqalisile ukuthonisiswa.
Amaphepha esiwaphiweyo sesiqale ukulungiselela ngodaba lolu. Akusaqakathekanga ukuba siguqule lokhu umthethwandaba ungakasitsheli impumela yakho.
Udaba lukaSikhala luzabuyela emthethwandaba kusasa. UMnumzana Bhamu ekhangelelwe ukuqhubeka ekhuluma ngodaba lolu okuzenza ukuba uMantshi aphe isinqumo sakhe. Umsekeli wesikhulumeli se-TCC uMnumzana Gift Osalo Siziba uthi ibandla lakhe kalithokozi ukuba uSikhala usephose ifike inyanga ezifika ezisithupha esejele.
Sile nkinga enkulu kakhulu ngendaba ke ye-judiciary yelizweni ngenxa yokubana ke esikubone namhla ke emthethwandaba kuyatshengisa ukubana ke ilizwe lile nkinga in terms of the independence of the judiciary. Ngenxa yokubana u-Honorable Sikhala ngumuntu okwakufanele phiwe ibheu ngendlela esemthethweni kudala, kodwa ke lokhu bencindezela ke kusasa siyabuyela ke emakhodi.
Uqhubeke esithi bazakwenza konke okusemandleni abo ukuba umhlaba wonke wazi ngokwenzakala kuSikhala.
Live kuma-internet lamanye ama-platforms ukwenzela ke laba into esihluphayo kakhulu thina njengebandla yikusetshenziswa kwamakhodi abuse ngama-politician to advance ama-political objectives. Whereas kufanele ukuthi kusetshenziswe umthetho welizwe ukubana wonke umuntu u-entitled to a bell kwakula ngazelo epheleleyo esuthisekayo kithi.
USikhala ukhangele ukuthonisiswa olunye udaba lokubangela udlakela olwenzakala eNyathime kulandela ukubhubha kukaMoblessing Ali, yena owabulawa nguPius Jamba Mugandi, yena ovuma icala lakhe. Selokho kwabotshwa uSikhala usefake izicelo ezifika ezilithumi lambili emthethwandaba zokuthi aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebail ukuze athoniswe esuka ngekhaya, kodwa kukhanya kusala. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.